Izakhamuzi zakoBulawayo seziveze ukungamthembi uhulumende kuzithembiso zakhe zokuthi ukwethula kwemali entsha kuzahle kuluqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 koBulawayo luveze ukuba balutshwane abayitholileyo imali le emabhanga. Unkosikazi Alice Zulu, ongusomabhizimusi, uthi yena okwakhathesi kakayamukeli imali entsha ngoba engazi isilinganiso sayo nxa iqathaniswa ledola leMelika.
Thina imali le asikayiboni kokuqala, okwesibili asila confidence layo ngoba asikwazi vele ukuthi iyangaphi vela ngaphi irate zabime njani. So ngokunjalo asikagaini that confidence in using it. So mina njengomuntu okubusiness okwakhathesi angeke ngayithatha loba umuntu elayo ngoba angikabi kwasithi isebenza njani.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona abasela themba kumali entsha ngoba intengo yempahla isuke yaqonga.
Hayi asinamashu hayi imali ngoba izinto zithe zakhwela lapha imali yona le ingakabuyi vele le kusisa ngaphi khona okuvele ngavele siyakulahla lokho adopt use big dollar vele akulalimali akumaplastic ngoba sidala ngeengqondo zethu mna ngakho. Sifuna sibuyele back lapha asivalise khona singathengisi into zethu nge-user le rand. Ngoba into lezi sizithengisayo lapha sizithenga ngama-rand ngama-user. Then ena loko lethi ama-plastic. Imali le izabe iyi-one is one yini kumbe vele yayenza i-rand ye-user likhwele impilo zethu zihlupheke lapha.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali kayikho emabhanga, kodwa isimanga yikuthi osiphatheleni bebelayo kusukela ngesonto.
Akula mali entsha lapha emabhenki. Mina lamuhla ngiswele ngitsho lamabhondi wonalo esiwajwayele. Kodwa into esiyisimanga yikuthi osiphatheleni baqale ukuba layo ngesandla. Kodwa nxa siyidinga emabhenki kuthiwa akula mali. Mina ngoba ngibona engani uhulumende lo udlelana labo siphatheleni. Kulusizi ukuthi nje abantu ngoba yithi esihlangana loduko lonke abaphezulu abakwazi ukuthi izinto zimi njani kithi. Ukuze udle kudinga i-cash, nxa ungelayo uthenga nge-double price esho sithwele nzima.
Unkosikazi Sihle Dube uthi kweyakhe ibhanga eyeCaps kube labambalwa abathole imali entsha.
Mina ngivukele ebhenki lamuhla ngisithi kumbe ngizayithola i-cash, kodwa ngikhuluma nje ngibuyele ihara. Lamuhla baphe amakhadi bagcina ngonumber 50 kuphela. Yiwe sibabone bephuma lama-$2 amasha. Thina abanye siyiswele ukuthiwe kusasa. Kuyadanisa sibili lokhu ngoba ukuthi uhulumende yathi usekhiphe imali kodwa still ama-shortages lokhu ekhona. Mina ngibona engani umthuli sehlulekile. Ngakho okwanisayo ngoba eqinisweni impilo isinzima kithi lapha.
Osomabhizimusi bakoBulawayo bathi okwakhathesi abakamukeli le imali ngoba bengazi ukuthi isilinganiso sayo le mali yangaphandle simi njani. Abantu bathi indwendwe ezitshone zisemabhanga ziveza ukuthi akula mali efakiweyo, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili. Imali yeZimbabwe yilokhu isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Okwalamhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola angamachumi amabili lambili aweZimbabwe, i-$22. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.